Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Mugela emsakazweni we studio 7 olwesithathu mhlaka 24 kumabasa 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe ikomiti yebandla le MDC kobulawayo esanda kethwa izenelisa na ukumanyanisa amalunga ukuze engancintisani wodwa kukhetho. Silongqoqo lo somlomo omutsha wesigaba sakobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Asikuyeki konukane eunjani ukuthi siyekethise izinto, siyekele izinto ezithathwa yisani. Lokhu asingazange sikwenze. Yikho bona ama-supporters ahle anjani akhetha a new leadership, ukhokhelo obutsha, achuba ukhokhelo obekethisa izinto, obekethisa ukuze i-city icine ithathwa yisani uphila.
Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair ungena kulanga lesibili lamhlanje kukhangelelwe ukuba le mihlangano yabo somabhizimusi.
Sifuna abantu bebuye bezobona iVicforce as a tourist destination of choice. Si-exhibita ama-services esiwa-provider thina njenge-VFM and allocation.
Kuhlelo lapho esixoxa kona ngodaba lwegugu rawundi sixoxa lo nkosazana sinikiwe Ncube weBhalagwe esigabeni seMatabeleland South, yena othi uyise wathunjwa ngomnyaka ka-1985.
Sathina singasafundanga ngenxa yokulahlekelwa ngabazali, asilakusasa lethu, asilalitho, singabantu nje ezimpilweni zethu esingafundanga, esingelalitho, esisebenza zinto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe ikomiti yebandla le-MDC kobulawayo esanda kethwa izenelisa na ukumanyanisa amalunga aleli bandla ukuze engancintisani wodwa kukhetho. Isigaba sakobulawayo sihlala singesithathwa libandla le-MDC kukhetho, kodwa kukhetho olusanda kwedlula olokudinga ukhansila weCowdrey Park kunqobe owezanu-PF kulaba mele ibandla le-MDC ababili. Kuthi kukhetho olwanyakenye kwaba yiso leso, isigaba sebulawayo South saya kuzanu PF esedalele parlamente. Sixoxelo somlomo isigaba sakobulawayo ku-MDC umnumzana Swithan Chirodza sambuza ukuthi macebo bani abalawo njengoba besanda kethwa ukuthi isigaba sakobulawayo singabi yiso esichona sithathelwa isikhundla libandla lezanu PF ngenxa yamabandla ancintisanayo evela kubandla linye.
Bembona ngani into ebalulekileyo ukuthi kukhulunywe ukuthi li province iza ibisela njani iBulawayo South, ukuthi iBulawayo South ibe yi-6 elokhuzeni ekhutshwa yi-MDC, angithi ekhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa, ukuthi iward 28 le ehluthunwe yizo ezandleni ze-MDC anje iyabuyela njani ukuthi ibe yiward ekhokhelwa yini i-MDC engaphansi kulokhuzeni kwe-MDC. Angithi bengicabanga ukuthi into ecakathekileyo ukuthi kukhanye ukuthi sokule bukhokheli obuthiyeneyo ukubambana ku-province. Ngithemba lokhana lezo mkhosi sikhathi iward 28 ithathwa yizano. Bembona ngani lokhu bekuyaba ama-agenda okuthi abantu bengakhuluma ngawo, hathi ukuthi sibe sikhuluma into ezingazange zilotshelwe ku-national. So kade simbonani u-chairman ube sekhulumile ukuthi i-next agenda ukuthi sibone njani ukuthi sithabise ama-supporters ethu ngendaba zika-WAF 28 South le yaba yisanuphi. ngayo ukuthi bekulesi gwenxa ekade zikhona endleleni yethu.
Ye, izigwenxa lathi sizibonile, lizazivala njani izigwenxa lezi ikakhulu ezokuthi kuyatholakala abantu ababili kumba abane bencintisa isigaba sinye, liza kwenza njani khona?
Into ekhona laphana ukuthi ilokhuzeni ningathi ama-supporters angithi nga ekhangele thina angithi simele sinike AFP yona i-leadership angithi yona i-province imele ikhokhele ibe yiyo ephambili ukukhampena. Kuzananzelela ukuthi laphana akuzange kube lama-campaigns. Into eyiyo eyasolwa ngubani? U-president wethu ukuthi lokhu akuhanjiswanga ngendlela. And sithe sikhangela kulokhu Zenini ku-Congress abantu abayiba abasisupport abakuma-structures bayisola naleyani into. And bathe beyisolile bathe sebekulungisisa bakhetha i-province enjani entsha angithi. So mbona ngani owathesisi lakho elithiwa yi-confidence ukuthi sizakulungisa. Angikholwa ukuthi sizabuyela kulolwane uhambo olohamba yibona labana abayibo abayekela ilokhu Zenini i-CP ithathwa yi-ZANU-PF. So mbona ngani ngolwesine sesike sahlala phansi siyabe sesitela ama-supporters ethu ukuthi uhambo lwethu lunjani. Kodwa asibuyeli khona ukhane eunjani ukuthi siyekethise izinto, siyekele izinto ezithathwa yisana. Lokhu asingaza ke sikwenze. Yikho ubona ama-supporters ahle anjani akhetha a new leadership, ukhokhelo obutsha, athi ubukhokhelo obekethisa izinto, obekethisa ukuze i-CP iqine ithathwa yisana uPhiwe.
Hello ke, ngumnumzana Swithan Chirowotsa osandakhethwa ukuba ngusomlomo omutsha wesigaba sakoBulawayo kubandla le-MDC. Ubexoxa le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Umbukiso wokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair ungena kulanga lesibili lamhlanje edolobheni lakoBulawayo, njalo kukhangelelwe ukuthi kube lemihlangano etshiyeneyo phakathi kweziphathamandla zikahulumende labo somabhizimusi beZimbabwe kwamanye amazwe. Isiphathamandla salinkampani unkosazana Ruth Ncube ubikwa isithi ngesilinganiso esekhulwini amankampani avela eHarare yiwo athethe indawo enengi eyi-50%. AwakoBulawayo wona abikwa ethethe i-25%, avela kwamanye amadolobho 15%, owaphandle kwelizwe ingcosana nje i-5%. Inani lamankampani aphatheka kulumbukiso likhuphukile lisuka kumakhulu amane lamachumi ayisitshiyagalolunye i-491 nyakenye lisiya kumakhulu amahlanu lamachumi amathathu lambili i-532 lo umnyaka. Umanisipala wedolobho le-Victoria Falls laye uyabukisa kulumbukiso, njalo umeya umnumzana Somvelo Dlamini utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okunenge ngombukiso wabo.
Sifuna abantu bebuye bezobona i-Vic Falls as a tourist destination of choice. Si-exhibita ama-services esiwaprovide thina njenge-VFM and allocation lamanye ama-projects like ama wash programs, the provision of sewer, water, reticulation, liquid and solid waste management. Ikwesi zama ukuthi sikwe exhibit. Ekubukiseni lokhu kungasinceda ngokuthi sicine sithola ama investors abangasincedisa to fund some of our projects. And also kunceda ku cooperation, the outside world might come befunde something kibo. I think amazwe ale cooperation lathi singafunda ulwazi lwabo lathi sibaphe lokho esikugwanisa.
Abanye njalo basola bathi lonyaka umbukiso lowe trade fair awusanjenga ukuqala ukuthi kwakubuya amankampani amaningi avela kwamanye amazwe, lizafeza injongo
yayo. Yeah, liyabona sometimes I service provision ku-local governance iyachiyana kulama skills atshiyeneyo. So even locally we can learn something from other municipalities. For instance, kulabo Harare njengama cities, thina we are a municipality. We can learn something like from Obulawayo or Harare, because labo ngama champions in service provision.
I Victoria Falls indawo yezethekeli. Council yakho yona iphathe kanjani?
Yeah, thina njenge Victoria Falls I council yethu has to make sure ukuthi indawo yethu siphihlanzekile. Ukwenzela ukuthi izethekeli ngazi zifika zithole kuyindawo ehlanzekileyo, ukwenzela ukuthi noma bebuyela kibo le besiyatshela abanye ukuthi Falls yindawo okufuze abantu beyivakashele. Siyezama clean up campaigns the past 3 days that they say the clean up campaign. This is a tourist destination. Esifuna ukuthi offer ama services that are second to none. Asifanani lamanye ama local authorities ukuthi akufiki izethekeli ezivela phansi kwelizwe. Kithi kufika izethekeli ezivela even e-Europe, America, all over the world. So kufuze bethole ama services. Clean water, garbage collection, sewer services, even imgwaqo sibili kufuze kube imgwaqo e-perfect. Accessible.
Zona ziyabuya izethekeli kodwa ngobuningi baso kulezi nsuku njengoba sibona ukuthi umnotho welizwe unjani eZimbabwe.
Yeah, izethekeli ziyabuya kakhulu. Ziyabuya kakhulu eForce. Of late vele ama tourist arrivals kade bengena ngobuningi. I'm glad I think ama tourist despite economic situation yet. Ama tourist they are coming in numbers despite even the publicity that's out there, tourists are coming in numbers to support Zimbabwe. Therefore, I think the economy at Big Falls is going to be better, even in Elizabeth. I'm urging our visitors to come and visit our stand at Red Fair. We have a Victoria Falls Municipality stand. We have a base of honor. We have a fund, then we have a business.
Lo ke ngumnumzana Somvelo Dlamini umeya we municipality we Victoria Falls obeqoqa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lithi ukonakala komnotho elizwe kulakho ukubamba ngamandla abantu ukuthi bangene ezitaladeni batshengisele njengalokho osokwenzakala kwamanye amazwe afana le-Sudan le-Algeria. Iphephandaba le-The Herald lithi umhlangano we-Congress webandla le-MDC uza kwenza kusetshenziswa imali eyizigidi ezintathu $3 million kulabantu abazinkulungwane eziyisithupha i-6,000. Okwamanje ke sesilalela amazwi abalaleli bethu abathumele nge-WhatsApp. Yeke sizwe ke abalaleli bethu.
Livuka njani lonke ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 nomhlaba wonke nje ngiyalibingelela. Kathesi lapha ngithi ke ngikhulume nami engikunanzelela engakubonayo ngekukurawundi. Ikukurawundi le ifika mina ngangiseselijahanyana nje 23 years. Ngakubona sibili ngoba umunye wayefanele abulawe. Ekwenzeni kwakhona ngangisebenza ngisemsebenzini e-DDF eRupane. Basifika sisemsebenzini labana abantu basitshaya basithatha basisenkambeni esiwali. Lapha bathona besitshaya khona iminyonke bebulala abantu izidumbu engangizikhangela bezibulala. Lathi sikufanele sibulawe kodwa thina sitshaywa ngoba futhi njalokho basibamba mla ngedibha besitshaya ngentonga zabantu ababathathe ledibha lemchilo lezamboko. Satshaya kuthe basikhulula ngabo
Sanibonani makamthakazi uPeter Ngwenya eplan 3 emalopa yebo esibhekane lako kakhulu lonyaka isomiso esinzima kakhulu okudlula iminyaka ngazi yankaze ngine iminyaka eminingi ngasakuboni lokho ngazi hey sithele nzima lenkomo asazi ukuthi ziyokuphila kanjani lati siyakuthola ngapi amanzi okunatha manje sisemaphandleni sebesicela sibesingabe mhlambe ngabe ukuthi asile government enhle engasicabangelayo isiyenzele imigodi isibhorani mhlambe sithole amanzi sinathe nemfuyo yethu yinto esibhekane nayo kakhulu kulonyaka futhi okunye uhlala kahle eZimbabwe siyayishota mpela ngoba kakhulu umbusho lo okhona kwamanje yebo ngowethu abantu amnyama kodwa kuyashota kakhulu siyabona mpela ukuthi hayi kusasizikunzima ukuthola ukulunga mpela kombusho kweZimbabwe ukuthi ibe nenkululeko yomnotho kunzima kakhulu asazi ukuthi ngabe umnangagwa uyalibona lelo sho ulalisho lokukhuphula umnotho wethu ube khona umbeni atshintshe le mali ekhona ngoba imali le asiyiboni ilempumelelo eZimbabwe le amabhondi wona la akhe ngoba asomali esebenza kwamanye amazwe imali nje ifana lephepha kumbe iphepha ongalibopha ongalibhemisa igwayi uma ungumuntu obhemayo athina siwazi ukubhema igwayi kodwa siyabona bebhema ngisho ukuthi hhayi yinto engiyibona kakhulu sithala ngesomiso isikhona eZimbabwe engapha iplan 3 komile akulambuzulu izulu alizanga lana kwanhlobo lonyaka
salibonani ku studio 7 igama lami nginguSibusiso ngihlala eJoburg eSouth Africa mina udaba engizacela ukuthi ngiphawule njengalo yilolu olwendaba yeGugulawonde ngizwa kuthiwa kuzoba necommission ezobuya izohlala eLupane ithatha ulwazi lweGugulawonde ukuthi kwenzakalani eLupane Center kodwa ngokubuka kwami mina ngibona ngathi nje kudlala ngabantu besintwini lokho ngokuthanda kwami ngithanda ukuthi ngabe abantu kwabayi kuleyo ndawo omnankagwa bengenza ngathi bakhohle ukuthi abantu bababulele emakhaya eLupane bayofunana eLupane Center abahambele emakhaya lapho kunabogogo abayibona abashonelwa zingane zabo omama ababulawela ingane za amadoda abo bonke nje abantu abafayo abanye amangcwaba aziwa abanye bathathwa bayaphoselwe eMalakwe so kungani bethi baye eLupane indaba nje yabo yokudla imali kuphela abantu ma bengasuki emakhaya beLupane bayabuza iyuthi abantwana abancane abangazange babona udaba lweGugulawonde eLupane bayakwenzani bayakudla imali ubabuze enganini ngoba ingane azazilutho zizelwe manje abaye ezakhamizini lapho kuyikho abenza amanyala abo khona.
Siyabonga labo ke ngabalaleli be Studio 7 abasithumele imbono yabo nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele, World Health Organization, ithi sokulabantu abedlula amakhulu amabili abafileyo kwalimala abedlula inkulungwane ekulwisaneni kwamaxuku amabili azithi yiwo amele abe ebusa eLibya. Umongameli Donald Trump welemelika izolo uhlangane leziphathamandla zenkundla yokukhulumisana ebulenjini eTwitter ngemva kokwethesa inhlanganiso icala lokungamphathi kahle kunkundla le eTwitter.
Safa saphele isizwe simnyama. Iwa safa.
Isizwe safa.
Kamula mola.
Kanye kanye.
Lamhlanje kuhlelo esixoxa khona ngokwenzakala ngesikhathi sombhuqazi wegugu rawundi, sixoxa lo nkosazana Sinikiwe Ncube weBhalagwe esigabeni seMathopeleland South, yena othi uyise wathunjwa ngomnyaka ka-1985 njalo kuze kube lanamhlanje abazi ukuthi wasiwa ngaphi. Unkosazana Ncube uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okwenzakalayo kanye lembono yakhe ngemizamo eyenziwa nguhulumende ukulungisisa udaba lwegugu rawundi.
Mina ngalahlekelwa ngubaba ngo-1985. Ubaba wabuya abantu ebuhlungu kwakusekuthiwa ongaba abo-36 kodwa ngangisasemfitshane ngangakakhuli kahle. Abantu labana babe babili basuka bafindisa baqoqota endlini. Ubaba waphuma and then basebembuza ukuthi ingabe kulamasotha yini enkambeni. Ubaba wasethi hhayi sebebalutshwane. Basebebuza ukuthi umgwaqo ungabi. Wasebatshela ukuthi umgwaqo useduzane khona kafundi. Basebesicelile sithengise. Wasesithi iyangena endlini ukuthi ethathe egqoke ngoba wayegqoke ivesi leshoti athi hhayi siyeduzane khona siyaphenduka eduzane wayegqoke ngamafomashes enyaweni waphuma naye engathi umuntu ezaphenduka kwahle kwaba yikho ukuhamba kwakhe khonapho isicathulo sakhe saphelela emgwaqweni.
Labo abantu ababuyayo babebuke kanjani? Ukuthi kwakungaba ngamahlamuki, babekhuluma limi libani, babegqoke njani njalo babehamba ngenyawo?
Hayi ukuthi babegqoke njani angizange ngibone ukuthi babegqoke njani. Babengagqokanye ukuthi kumbe babengabe begqoke izigqoko kumbe sithezamasetha hayi babegqoke izigqoko zabo kodwa izicathulo zabo zabonakala zingamajambu. Babehamba ngemota, imota yakhona babeyimise emgwaqweni. Iluba babelikhuluma babekhulumisa isona.
Abadala balitshela ukuthi kuyini abakwenzayo ngaleso sikhathi?
Bahamba bayaripota emapholiseni. Namapholisa athi bazabatshela kungaba lokunye umoyanyana abawuzwayo. Akuzawuphinde kube lokunye ukuthi kumbe bebazize bezibatshela ukuthi bathole something awuzange kube khona.
Lapho isicathulo esaphelela khona kukhombani ukuthi kungabe kukhona okwenziwayo kuleyo ndawo?
Lapho isicathulo esaphelela khona kwakhanya kulamachibi-chibi khonapho kulezicathulo eziningi ukuthi kwenzakalana kulamuntu okwaziyo.
Siyezwa njalo kathesi uhulumende uthi ulohlelo lwakhe lapho azahambe ekhuluma lezigaba ngathi nje vele oluqhubekayo lapho ahambe ekhuluma labantu ngodaba lolo lwegugu rawundi.
Hayi angikazingihambi.
Kodwa lezo ukuthi abantu bazathathelwa ama-birth certificate, abanye bazangcwatshwa kutsha, abanye kumele bekhulume okwabehlelayo ngesikhathi segugu rawundi.
Ngiyakhuluma ngayo. Uhulumende.
Kuyukuthi bengabuya khonapho bahamba ngezigaba langezigaba. Kuyukuthi bengabuya lingahamba kuyafakaza ukuthi kwenzakala.
Yeah.
Kodwa liyakuvumelana lakho ukuthi kufanele abantu labo abangcwatshwa emgodini iminye amathambo abehlukaniswe bengcwatshwe kutsha.
Yeah. Thina njengathi salahlelwa ngabazali bethu silesifiso sokuthi abazali bethu bathole amathambo esiwanginabe kutsha sibe leqiniso sihlale sikwazi ukuthi inzalo yethulele laphana.
Kodwa abanye bathi uhulumende ufuna ukwenza khonokho kuphela, bona bafuna ukuthi kucace ukuthi abantu laba baya ngaphi, kuxoliswe njalo kube le mbadalo. Ubona kuqakathekile khonokho?
Ye, kuqakathekile. Ukuxolisa komuntu kuqakathekile ngoba uyabumbona ukuthi lawe engangazizwa ile story nxa isithi story uyeza lawo umzeli umuntu nxa ecelisa umbona ukuthi ngxanye uyazisela phakathi kwakhe ukuthi waphambaniseke njalo ukuthi abantu bephele kuncane iye kumele siphele kuncane ngoba kunje thina salahlekelwa ngabazali ubaba wayengu-teacher kazangathele ententeni kazangathele lutho sathina singasafundanga ngenxa yokulahlekelwa ngabazali asilakusasa lethu asilalutho singabantu nje ezimpilweni zethu esingafundanga esingelalutho esisebenza zini kodwa ikathi sasinabazali okumele ukuthi ngakathi sathi sikhathane ngempilo njengabanye abantwana
abanye abadala emulini baluphatha njani lolu daba
umama sewabhuga sasekhona umfowethu esilayo ngisize mdala kodwa kakho lapha komalaba uhlala komalaba le
alo-ke ngunkosazana Sinikiwe Ncube owebhalagwe esigabeni seMatabeleland South ebesixoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 kuhlelo lwethu esiphatha khona indaba zeGugurawundi. Umhlabeleli olodumo uSandra Ndebele kakhethwanga ukuthola isicoco emcimbini weNational Arts Merit Awards kumbe amanamas ayenzelwe eHarare kuviki edluleyo. Sixoxe laye uSandra ukuze sizwe ukuthi wahamba njani umcimbi lo lanxa engakhethwanga kodwa igama lakhe lalikuluhlu lwabazakhethwa amanominees. Mayuyu Zulukandaba siyaxolisa sisenelisanga ukuthi silethuleleke indaba esiyenze ingxoxo yethu esiyenze lo Sandra Ndebele exoxa ke ngama summer awards lesigqoko sake esithiwa yiso esasisihle ukudlula zonke hayi sizalipha ke kusasa ingxoxo yethu lo Sandra Ndebele ngoba kwakathesi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo ke lamhlanje. Kambe ikomiti yebandla le-MDC entsha ekhethiweyo izenelisa na ukumanyanisa amalunga ukuze kungabi lancintisanayo wodwa engawebandla linye. Hayi asazi ke siyitshiya konapho. Igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo kusasa.